Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Ngqobakazi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyacela litshintshe ukwenza kwenu. Lingahambi endaweni okugcwele khona abantu okufuqana khona abantu bephefumulelana. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifo. Uyabe ehambe ethelela abanye abantu, ezule ethelela abantu.
Ubulawayo selabantu abedlula inkulungwane eyodwa. 1073 asebefunyanwe bele COVID-19. Uthi elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezine. 4339. Intathele zindaba uHopo Yolchingono walelwe isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso esebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court namhlanje.
Nxa bethi bafuna ukuthi bona iSouth Africa ingenele ngemva kokunxuswa, bafuna ukunxuswa ligazi elingakanani elichitheka emgwaqweni yakwele Zimbabwe, kumbe abantu abangakanani asebebotshelwe into abangazaziyo.
Uhulumende wele South Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi ezithulele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezi inkulungwane ezedlula ezine, 4339 esebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe, kwasinda abedlula inkulungwane eyodwa, 1264, yabulala abangamashumi ayisishiyagalane, 84 asebehlolwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezi inkulungwane ezedlula ezilikhulu, 142,219. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebephose bafike isigidi 992,710, labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lanye 21,617, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Uthi abekolitshini le-John Hopkins University babika ukubana emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lasishiyagalolunye 18,847,261 abafunyanwe bele COVID-19, yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 708,469. Ubulawayo yena uselabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1,073 asebefunyanwe bele COVID-19, abedlula amakhulu amahlanu 514 balokhe begula lumkhuhlane, kodwa sokusinde abedlula kancane amakhulu amahlanu 536. Abangamashumi amabili lantathu 23 yibo asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gciwane kuleli dolobho. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukuqansa kwenani lasebetholakala bele COVID-19 edolobheni lakoBulawayo kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinisa iziqondiso eze-lockdown ngokwanela abantu ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesithupha ntambama kusiya ngehola lesithupha ekuseni, i-curfew ka-6 PM kusiya ku-6 AM. Amavinkili lamanye amabhizimusi asevalwa ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu ezweni jikelele emizameni yokwehlisa inani labangabanjwa i-COVID-19. Emathebheleleni South kulabantu abaphose befike amakhulu amahlanu 474 abalegcikwane le-COVID, abangamashumi ayisikhombisa lasithupha sebasila kuthi ababili babhubha. Emathebheleleni North kulabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu abale-COVID-19 sekusile abangamashumi amathathu lantathu kuthi ababili babhubha. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu ababili abathathu ababhubhe izolo ngabakoBulawayo. Owesilisa obeneminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha lowesifazana oleminyaka engamashumi ayisithupha. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela seMpilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya uchaza ukuba inani labantu ababanjwa yiCOVID-19 liya liqansa ngakho ke abantu abafunde ukuzivikela kulo umkhuhlane.
Sabezulu siyalibingelela ekuxwayisa njalo namhla ngomkhuhlane we-coronavirus esihlala sixwayisa ngawo. Siyacela litshintshe ukwenza kwenu, lingahambi endaweni okugcwele khona abantu, okufuqana khona abantu bephefumulelana. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesisa. Uyabe ehamba ethelela abanye abantu, ezule ezule ethelela abantu. Abantu sebeqalisile ukufa. Abantu bapha masinya. Ligqoke njalo amamaski evala umlomo lamakhala. Ligeze izandla lapho libambe khona laphala lapha. Siyalixwayisa kakhulu Mahlabezulu.
Kusenjalo, ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezweni lemhlabeni jikelele, ibandla lezaphu selidlulisele phambili umhlangano wabo we-Congress obekumele bawenze kuyonale inyanga, bethi benqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osuqede abantu ezweni. Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland North, umnumzana Matthew Sibanda, uchaza kabanzi ngokudlulisela phambili umhlangano.
Congress yezaphu kade kufanele ibe khona ngo-August, ayisekuba khona ne-resolution ebe khona emhlanganweni okuvunyanaleleyo NPC. So kutholakala ukuthi abantu bonke bavumelane ukuthi angeke isaba khona iCongress ngesizathu somkhuhlane osukhathazile umhlaba wonke COVID-19.
Umnumzana Themba Mlala, umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland North, uthi ngempela bavumelana ukudlulisela umhlangano phambili okuzabanyela lokuba imihlangano yezigaba layo izadluliselwa phambili.
Bavunyelwana ukuthi iCongress yedluliselwe phambili, okuyikuthi ukuthi la ma-provincial conferences lawo adluliselwa phambili ngenxa yokuthi ma kudluliselwa iCongress vele kufuze ukuthi ama-provincial conferences aqale enzakale pho ngalo umdibi ndawonye umbhuqazwe we-COVID. Kwenze kwa yonke i-system, wonke umbuthano obufuze ube khona awusazange ube khona.
Ibandla lezaphu belikhanyelele ukubamba umhlangano wokukhetha inkokheli kanye lozathatha isikhundla sikamongameli esishiwe singasela muntu ngemva kokubhubha kukamnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka odluleyo. Ngimela iStudio 7, ngibo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi abantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kumele baziphathe kahle sonke isikhathi ezindlini zabo njalo lemphakathini. Bathi kuqakathekile ukuthi bagqoke ama-mask njalo bahlale behlanzekile ukuze bengamemethekisi igciwane leli. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lodokotela Rudolph Rwashe Gumbo othi ziningi indlela zokuzivikela njalo lokuvikela uzulu ukuthi engaguli umkhuhlane lo osubulele abantu abaningi eZimbabwe.
Inani labantu abangalisiza lezibhedlela ezikhona azenelisi ukuthi zigcine wonke umuntu. Kuqakathekile ke ukuthi uzulu azifikelele ukuthi angabambi lo mkhuhlane. Abasebebanjelwe umkhuhlane bengabi lolunya ukuthi umuntu ethe ebanjelwe umkhuhlane etsheli ukuthi eyenze le abayibiza ukuthi i-self-isolation uma engaguli kakhulu kumbe engatshengiseli imbangela zalo mkhuhlane. Siyacela zulu zihlalele endlini yakho, uzabe uthola usizo kwelezempilakahle, hathi ukubhoda uhambe ugcwalisa lo mkhuhlane. Akulunganga khonokho.
Kumele benzeni xa bengena emabhasini kumbe nxa besiyadinga amanzi lezinto ezinjalo?
Akusathenjwa izini umakhelwane kumbe umzalwane, gqoka imaski, yenza i-social distancing, ima imitha ushiyene lomunye wakho. Kulabo abagadayo ama-public transport, amabhasi, kuqakathekile ukuthi ugqoke imaski yakho, usanitize. Nxa ususehla kulibhasi kumbe usufika emzini wakho, ube le ndlela yokuthi uyazihlamba phandle. Kumbe uqalise ukuba lesicathulo esizasebenzisa phandle, lesicathulo esizasebenzisa endlini. Uthi ufika endlini khonapho ugeze izandla okwemzuzwana engamashumi amabili namanzi agijimayo. Njalo ukuthi ababenelisi ukuthi begqoke amavisor, bengagqoka amavisor. Kodwa okuqakathekileyo yikuhlanzeka nokukwanisa ukuhlala endlini yakho.
Umuntu uyahlala njalo endlini elambile, yikho ngazani kuyahlupha. So kumele abantu benzeni nxa besiyathenga khonokho abakudingayo kumbe besiyathengisa?
Kuqakathekile ukuthi njengoba ngitshile ukuthi uyagqoka imaski, uma usenelisa ugqoke le-face, unjalo kulokhu geza izandla ungafika esitolo kumbe emaglosa osungene uqophe ukujobha izinto ezimbalwa ukwathi landana esitolo athi ukungena ubhodabhodi bamba bamba konke yani uyangena esitolo nxa ulanda uchago uhliqonda idobha uchago lwakho uhambe uye echayisa njalo nxa usethilini laphana uchayisa anti li kuyabe kulama-sanitizer nxa kade usebenzisa ikhadi ukuthi uswayithe kuqakathekile ukuthi uqeda ukuswayipha khonapha usanitize ikhadi usanitize izandla zakho.
Udokotela Rulo Rwashekumbo yingcwethi kwezempilakahle ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Inhlotheli izindaba uHopo Shingono walelo isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso sebail umahluli wedalela phezulu ele High Court lamhlanje esefikisa amabili amaviki lokhu evalelwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kumangalise abaningi abalwela amalungelo oluntu ngoba uShingono esehlale isikhathi eside elokhu evalelwe. Isicelo lesi siza ngemva kokuba idale likamantshi eleHarare limncitshe imvumo yokuhlawula isibambiso ukuze athoniswe evela emzini wakhe, icala lethethwayo lokufuna ukugenqula uhulumende ngokukhuthaza uZulu ukuba angene ezitaladeni ekutshengiseleni okwakuhlele ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi. Igota lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uchasele intatheli izindaba ngokuncitsha kukaShingono imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili.
I think you all heard the judge denying Hopewell bail again.
Ngithemba limzwile umahluli encitsha uHopewell ibheyili. Sisanda kuyiphiwa ijudgment, sizayibala sithole ukuba injongo yini. Asingeke sitsho kulesi sibanga ukuba siza kwenzani sisuka lapha.
What we will do next before we know what the reasons are.
Ukuqhubeka esithi kuyamangalisa ukuba ibheyili lilungelo lomuntu wonke elikusisekelo sombuso welizwe njalo abakwazi ukuba uShingono uyincitshelwani.
We are extremely disappointed and we are stunned that actually was denied bail.
Sidane kakhulu njalo simangele kakhulu ukuba uncitshwe ibheyili yona elilungelo lomuntu njengalokhu okusisekelo sombuso. Wonke umuntu uyakubona ukuba labo abenza inkohlakalo bakhululekile kuthi labo abazama ukuyilwisa bayabotshwa.
Umthetho wawuzise intatheli izindaba ukuba basabala ijudgment eyethulwe nguChitapi esithi ngemva kwalokho bazakwazisa uZulu ukuba kuzathathwa nyathela bani ngodaba lukaShingono. Umkhokheli webandla lesantu womZimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume obotshwe isikhathi sinye njalo ngecala linye loHopewell utshelwe ukuba isicelo sakhe sebheyili sizathethwa yileli dale kusasa emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kuvekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende weSouth Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi esazithulele. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Umnumzana Lunga Ngxengelele oyisikhulumeli sikampathi Ntambo obona ubudlelwano weSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Panda utshela bezindaba ukuthi uhulumende weSouth Africa ukhathazekile ngemibiko yokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
Today before yesterday umphathi Ntambo Panda uthe khulumiseni lomunye wakhe eZimbabwe. Sizangenela nxa kungaba lesidingo.
Minister of South Africa's willingness to assist.
Kodwa ke inkulumo kahulumende weSouth Africa ethi uzongenela kuphela nxa sekudingeka isivuse intukuthelo enkulu kuzizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Isikhulume sebandla le The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi kwethusa ukuzwa ukuthi ukubulawa, ukuthunjwa, ukutshaywa lokubotshwa mahlana kwabantu ngasozizathu ezeneleyo ezingenza iSouth Africa ingenele odabeni lweZimbabwe.
Nxa bethi bafuna ukuthi bona iSouth Africa ingenele ngemva kokunxuswa, bafuna ukunxuswa ligazi elingakanani elichitheka emgwaqweni yakwele Zimbabwe, kumbe abantu abangakanani asebebotshelwe into abangazaziyo, ama-journalist amangaki asebotshwe ahlukunyezwa, kumbe izihlobo ezingakanani zabantu abalwela amalungelo abo ukuthi zize zigcine sezibotshiwe, zatshaywa, zabulawa, zatshiswa. Kungakho kuyasimangaza kakhulu lokho, yikho sesikhala nje langaphandle kwase-Afrika ngoba sokwehlule kwase-Afrika.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Prudence Moyo uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende weSouth Africa ufuna bakholwe ukuthi akayiboni imifanekiso lezindaba zokuhlukunyezwa kwabantu okugcwele phambi enhlelweni zokuxhumana ebulenjini be-internet.
Uhulumende weSouth Africa sokuyisikhathi ukuthi angenele lolu daba lwaseZimbabwe. Isikhathi sakhona vele nje sesadlula, udala kumele bekungenele disane labantu beZimbabwe usizi abaphakathi kulo. Kunzima kuseZimbabwe abantu bayabulawa, kunzima kuseZimbabwe uhulumeni akanakekeli umuntu, bona okwabuye ukuthatha bekhoquluza izimali befake ezambeni zabo.
Unovala jikelele bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi sebephakathi ngokubhala incwadi bechazela umongameli Cyril Ramaphosa ngokwenzakala eZimbabwe.
Thina njengeZimbabwe Communist Party sibhala ugwalo esifisa ukuludlulisela kumongameli weSouth Africa uCyril Ramaphosa lebandla lakhe African National Congress. Esikunanzelelayo yikuthi mhlawumbe bengabe thola inkulumo eziphikisanayo bengabi lolwazi ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo.
Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uxwayisa izalwane zeZimbabwe ukuthi zingafaki ithemba lazo lonke kwele South Africa.
Besingakukhangelela kuhulumende waseSouth Africa ukuthi uzathi akuhlaliswane phansi kukhulunyiswane phakathi kwabantu baseZimbabwe kulungiswe lokho konakeleyo. Akuzukusiza ngalutho ngoba uhulumende wezani PF kazimiselanga ukukhulumisana labantu baseZimbabwe. Kusho ukuthi abantu baseZimbabwe ke bakhangelele ukuthi bazilwele amalungelo abo kuze kufike lapho kufika khona ekugcineni.
Ingcitshi kwezobudlelwana bamazwe umnumzana Siphamandla Zondi uthi ngokomthetho wezokudlelana kwamazwe akukho lula ukugxamukela endabeni zomdeni welinye ilizwe. Kodwa ke uthi kuzafuzele South Africa akhankasele ukungenela kwesada kule African Union ngoba uma kungenjalo bazayifunda ivaliwe.
Open revolution, there will be a dissent.
Ningeshuleka ukungenela kusesekhathesi kungenzeka bazithole sebebhekane lokulamula impi yezikhathi. Amabandla aphikisayo lawo esephethe ezawa.
Where they might escalate things to levels we've never seen before.
Kusenjalo unobhala jikelele webandla le-African National Congress umnumzana Ace Mahashule utshele bezindaba ukuthi bazahlala phansi bekhuluma ngodaba lweZimbabwe ngoba bakhathazekile ngezehlakalo zocuku abazibona kubomabonakude. Uthi umkhokheli bandla lakhe umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhathazekile njalo uxhumana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa edinga indlela abangasizana layo leZimbabwe. Uthi ukutshaywa kwabantu labesifazana kubonakala emifanekisweni ephuma eZimbabwe abakusekeli ngijola kancane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama. Siqhubekela phambili sikhangela uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena ngocingo kulolu hlelo ngoba sisebenzela isemakhaya kungenxa yaleli gciwane. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations lamhlanje usole kakhulu uhulumende weZimbabwe usithi kumele ayekele ukuhlukuluza uZulu. Unobhala jikelele umnumzana Antonio Guterres uthi ukhathazekile ngokwenzakalayo elizweni njalo wakhuthaza uhulumende ukubana alondoloze ilungelo loluntu. Umnumzana Guterres ukhuthaze njalo abamabandla wonke ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukubana balungisise okuhluphayo elizweni ngokuthula. Abenhlanganiso ye-Human Rights Watch labo bethule owabo umbiko wokusola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthumba lokuhlukuluza abantu abafana losakhulayo uTawanda Mucheiwa, yena owathunjwa ngeviki edluleyo watholakala elimele kakubi. Lalamhla lokhu elaliswe esibhedlela. Inhlanganiso le isole njalo ukuhlukuluzwa kwentathelo ezindaba ezifana lomhleli weZim Live uMduduzi Mathuthu, lo Hopo Yochingono, labanye. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana yena wethule umbiko namhla ekulandula ukuthi uhulumende wephula amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo uqhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyinto ke embi kakhulu yena leyenziwa nguhulumende ke kaMnangagwa encediswa libutho. Yikho ke siyananzelela ukuthi amazwe amaningi asekusola khona lokho kuyasithokozisa, kodwa okudingakalayo ukuthi ke bancedise bakhulume kakhulu njalo kube izenzo hatshi amazwi kuphela, ngoba kuyadanisa ukwenzakala ke elizweni leZimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa uyehluleka ukuthi avuse umnotho welizwe, yikho sokumele athole i-excuse ukuthi okumenza yahluleke kuyini. Yikho esithi kulama dark forces, yikho esithi kulama terrorist, kodwa eqinisweni ama terrorist utsho ama journalist alesikhali esiyipheni kuphela le notebook. Yiwo ama terrorist latshoyo. Ama terrorist utsho amalunga ebandla eliphikisayo le MDC Alliance abakhulumayo kuphela ngomlomo, abangela sikhali loba isisodwa. Ubusimangala ke ukuthi ubuterrorist bangikhona bona lobu bungaphi. Sananzeleka ukuthi lo ndoda uyisehluleke yena ngokwakhe. Yikho ngadini yokumxotsha ixotshwa umgabe yabhalwa uSimon Khayamoyo, wathi ukuthi indoda lo umsebenzi kawazi akulanto eprogressive angayenza elizweni.
Mnumzana Moyo, sesibone abantu abanengi bebotshwa mahlayana behlukuluzwa, kanti loTawanda Mucheiwa simbone ethunjwa koBulawayo wazotholakala echayiwe elimele kakubi. Bachayelwana abantu.
Okukhona vele alikho ilizwe elilamapholisa lemvumo yokuchaya abantu mahlayana. Alikho ilizwe elilama security apparatus avunyelwa ukuchaya abantu mahlayana. Njengoba usitsho ukuthi umuntu lo wathunjwa wachaywa ngamacala amabili wona la vele elizweni leZimbabwe. Akula muntu okumele athunjwe, akula muntu okumele achaywe. Ulalo ilungelo lokuthi atsho ukuthi wachaywa ngubani njalo bemuse ngapi. Abaripote bona abantu, because ukuthumba lokuchaya vele kulicala. Even umthetho weZimbabwe vele awukuvumeli khonoko. Ukuthi wachayelwani, hayi, kwaziwa nguye lalaba abamchayayo ukuthi babemchayelani. Lo wasombuzo mina engawuphendula ngoba ngazi ukuthi wachayelwani nxa wachayo.
Ndlovu, sizwe uMnangagwa echaza lina abamabandla aphikisayo esithile ngama-terrorists, uthi kulama dark forces azama ukugenqula umbuso wakhe njalo.
Kubuhlungu ke uthi ke umuntu onguye esithi ukhokhela isizwe abizwa abantu ukuthi ngama-terrorist ngoba bephikisana ke le ndlela abusa ngayo. Kuyinto ke engaqondanga yona leyo. Sithi thina kumele atshintshe ukwenza, atshe ukuthi ayithusele abantu, athreatene abantu, abophe abantu.
Bakhona Moyo abathi ukubotshwa kukaNgarivume loChingono kuveza sobala ukungazimiseli kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo, ngoba nanku bebeveza inkohlakalo kodwa kwasuka kwabotshwa bona.
OChimoyo laba ababotshelwanga ukulwa lobugwelegwele, akula muntu ole charge sheet ebhala ukuthi simbophele ukuthi uthe no to corruption. Alikho vele charge sheet elinjalo. Kodwa ilizwe lelizwe line security apparatus. Nxa uphula umthetho bayakwazi ukuthi kumele kwenziweni. Nxa u-incite i-violence loma kukuliphi ilizwe uyabotshwa vele. Nxa ubuthanisa abantu ubaqoqa usitha samene ezitaladeni siyekhoza udlame phecelezi i-violence uyabotshwa iloba ukuliphi icele lomhlaba. Ukuthi bona bethi akula agenda yokukhipha uhulumende, hayi ngamanga lawo phela lawo waziwe futhi, ngoba i-hashtag sayibona ithi ZANU-PF must go. Nxa usithi ZANU-PF must go ukhuluma ngobani? Kanti nguye uhulumende wakhona, uthi ahambe njani? Uhulumende vele ukhitshwa ngukhetho. Uhulumende kakhitshwa ngokuya ezitaladeni lisiyabuthisa la mabhizinisi abantu.
Kuyini okungenziwa Mnumzana Ndlovu ukuze uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo oluntu?
okumqoka sokumele kwenzakale ukuthi iSADC le AU kanye la United Nations zingenele zibone ukuthi abantwana beZimbabwe bayaphuma kulolu hlupho abalalo abaluphiwa ke ngumuntu ozithi ungumongameli welizwe wakhethwa yibo abantu kodwa bese bahlukumeza abase bathethisa labo bantu abase babopha abase bakidnapper abase bachaya abanyamalalise kuyadanisa kakhulu yikho ke iSADC kumele ke ilizwi layo lizwakale kakhulu iAU ilizwi layo kumele lizwakale kakhulu nxa kuyukuthi ilizwi kabalizwa abantu bezana PF ke le military ebusayo kabe sekudingakala ukuthi kube le action iSADC ithumele umbutho wayo kumbe iAU ithumele umbutho wayo ubuye uzovikela abantwana beZimbabwe asebehlukuluzwa ke nguhulumende othi nguhulumende osemthethweni othi nguhulumende wabantu
moyo
amalungelo lawo phecelezi ama human rights asebefuna ukukhuluma ngawo khathesi hayengapi iZimbabwe ingakathatha umhlabathi wayo hayengapi before iland reform program yikho lapho oqala yonke indaba yikho lapho oqala yonke indaba enuhulumende weZimbabwe labantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi konke vele lokho kwenzakalayo konke ubudlwangu dlwangu lowo busponsored busponsor iMelika usponsor iMelika ifuna abantu behlamukele uhulumende weZimbabwe
uNomzana Mabutho Moyo ngwebandla lezano PF ubexoxa endaweni lelunga le MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu belontungamile inkomo we Studio 7. Kwezemidlalo umsekeli omkhulu weqembu lenguqo ele Highlanders uBheka Sibanda ulethe injabulo kubaxeqeshi bamaqembu abasakhulayo baleli qembu ngokubanikeza isipho sezifela emlonyeni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uchaze ilunga leqembu leli elithengele abaqeqeshi bamaqembu abasakhulayo impahla etshiyeneyo uBheka Sibanda njengomuntu othanda iqembu lebhosi ngenhliziyo yakhe yonke njalo ohlezi yenakekela amaqembu abasakhulayo.
Njengeqembu leHighlanders sithanda ukubonga kakhulu okwenziwe nguSibanda. Umsebenzi wakhe lo awenzayo kawuqalisanga namuhla kubaqeqeshi vele nangokwakhe ngumuntu okhanya ethokozelela esingathi thina i-development of football ngoba besimbona lapha encedisa lama teammates ama juniors
abathole impahla ezigoqela ukudla kanye lezinye impahla ezokusebenzisa endlini ezivalisela lamasepa ngabamanager amaqembu abasakhulayo uSmart Moyo kanye noMarco Dube ndawonye lomqeqeshi uMelusi Mabaleka Sibanda uMabaleka Mwiye umqeqeshi wamaqembu abasakhulayo khona kuqembu leHighlanders kulezi nsuku ngemva kokuba usiza Khoza uGift Lunga Junior kanye noDan Ngwenya bedinge umsebenzi kwamanye amaqembu uMoyo uveze ithemba elokuba isipho sikaSibanda sizakhuthaza abaqeqeshi lapha ukuba basebenze gadalala
lokuthi khonokho akwenzele abaqeqeshi kuzabanika nawo idlabuzani lokubana basebenze beqinile besilethele njalo amanye amaplayers esabona esedlalela i-first team. Siyabonga kakhulu kuba kuSibanda.
USibanda ubikwa ethembise ukuba phezu kokupha abaqeqeshi ukudla lezinye impahla zokusebenzisa endlini uzaphinda njalo incedise iqembu leHighlanders ngokubhadala iholo lalabo baqeqeshi elenyanga kaNtulikazi. Ngimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ubulawayo uselabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1073 asebefunyanwe bele COVID-19 elizweni jikelele sebeyizinkulungwane ezedlula ezine 4339. Intatheli zindaba uHope Ochingono walelo isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso esebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court lamhlanje. Uhulumende wele South Africa Usaze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi esazithulele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.